sinama ministries achiyeneyo asebenza lamavenda. Iministry ye local government yiyo okumele inike abantu izindawo zokusebenzela. Bese kusiba le ministry yethu esebenza lawo ama vendors lamanye ama SMEs. So injongo yethu ngeyokuthi bazi organize into associations which they have done. So eHarare kulama associations angu 18. So sihlangane labo ama leaders, ama vendors. Abanye bakhona bathi bacela extension, abanye bakhona bathi they are ready to move. But i challenge encane khona ngeyokuthi i Ministry of Local Government i short staff, they are working flat out ukuthi indawo lezo zilungiswe ukwenzela ukuthi abantu ba movele khona. Otherwise kulabanye nje abangabe besenza umsindo lapha lalaphana. But iqiniso elikhona ukuthi amaZimbabweans bahlelekile, amaZimbabweans babambene, njalo bayafuna ukuthi basebenzele ezindaweni ezinhle. Ngoba umuntu olesithunzi, umuntu oledignity, umuntu ongubusinessman, kafuna ukuthi aphonge ukuhlala nje anywhere, athengise izinto ezidliwa ngabantu, kungela toilet, kungela manzi. So labo mazihlalisa lava, sizabancedisa, sizabacela ukuthi hayi, okungcono ukuthi liye lapho kulama toilet khona, liye lapho kulamanzi khona. Labantu labo baya lapho okukini khona, baya lapho okule zinto abafuna ukuzithenga. So hayi kuyahamba sibili siyakulungisa le ministry ye local government.
Okokutsho ukuthi okwakathesi sikhuluma nje abasoze baxotshwe lanxa bengabo kuzihlalisa.
Hayi thina iministry yethu ayixotshi muntu. Injongo yethu njengohulumeni ayisiyo ukuharasa umuntu kumbe ukuxotsha umuntu, yikuxoxisana labo. Manje bese kusiba labanye abantu abahamba baye bethusela. Okuhle ukuthi bayabuya ama-leaders abo bezokhuluma lathi ukuthi hayi, lapha kasikalungi, lapha singenza lokhu, lapha singenza lokhuyana.